Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo womhlazi ku-18 Nkwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamuhla umthethwandaba weConstitutional Court ukhangelelwe ukwahlulela udaba lokuphikisa uhlelo lwe-delimitation olwethulwa ngumkhokheli webandla le-MDCT Mnumzana Douglas Monzora. Ukhetho soludumela emansumpeni kodwa ibandla le-CCC lokhe lingakakhethi abazalimela.
Siqale into entsha, saqala lohlelo lutsha solukhiphile inkokheli. So thina sesifikile lapho esesifike khona kwezinye izindawo soluphutshile kwezinye izindawo kakalukaphutshi kodwa sisuthusekile.
Uhulumende weleBotswana uthi akasoze angezelele iholo labasebenza ezindlini abaphiwa imali engaphansi kwamadola eMelika alikhulu ngenyanga.
Omunye akutshela ukuthi ngikhangele umntwana ngiwatshe ngigezise ngipheke ngikline endlini bona okwabo yikufika bedinga ukudla.
Ibandla le-CCC lithi kumele uZulu akhumisane umlotha abambane ukuze enelise ukunqoba ibandla le-ZANU-PF.
Sithi thina sithanda ukubeka mhlophe ukuthi asibindani lamanye ama-opposition mbemancinyani mbemakhulu mbemadala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla umthethwandaba weConstitutional Court ukhangelelwe ukwahlulela udaba lokuphikisa uhlelo lwe-delimitation olwethulwa ngumkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Douglas Monzora. Nxa umthethwandaba ungabona lolu daba lulesisindo, ukhetho oluzayo lulakho ukudluliselwa phambili. UMonzora uthi uhlelo lwe-delimitation alwenziwanga kuhle njengalokho okwathiwa ngamanye amakomishina ekomishini yezokhetho eyeZEC ayisikhombisa angavumelananga lalolu hlelo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Ukhetho soludumela emansumpeni kodwa ibandla le-CCC lokhe lingakakhethi abazalimela. Leli bandla liqale uhlelo lwalo lokukhetha ukuthiwa abantu bazakhethwa emphakathini ngenyanga edluleyo. UZulu sele ephethe owangaphansi ngemva kokuba omunye wabakade ekhethiwe uMnumzana Sindiso Mazibisa ethe ukhethwe lanxa ubengasolunga lebandla le-CCC ngakho kamukeli ukukhethwa lokhu. Sixoxele siphathamandla sebandla le-CCC uMnumzana Sengezo Chabangu saqala ngumbuza ukuthi luhamba njani uhlelo lokukhetha.
Asonto emangalisayo ngoba wonke umuntu yawenza amaphutha kodwa owakathesi njengebandla njengohlelo olutsha siyazigqaja njalo siyazincoma ukuthi siqale into entsha, saqala lohlelo olutsha solukhiphile inkokheli. So thina sesifikile lapho esesifike khona kwezinye izindawo soluphutshile kwezinye izindawo kakalukaphutshi kodwa sisuthusekile ngendlela okuhambe ngakho lanxa kulamaphutha esiwabonayo esizakwanisa ukuthi these are housekeeping issues esizakwanisa ukuthi sizikhulumisane ngazo ukuthi zilungiswe ukwenzela ukuthi into yethu ibe yinto esikhangela ngez lezinga elingaphezulu
sizwe kuthiwa abakhona abanye abakhethwayo abafana lomnumzana Sindiso Mazibisa abathi bona abakhethwe bengaso malunga ebandla kungakuhamba njani njalo ungasitshela ukuthi likulungisa njani lokho
uSindiso Mazibisa ngiyamhlonipha kakhulu ligqwetha yindoda emele kakhulu iBulawayo iactivist lingamkhumbula kuhle uSindiso Mazibisa wayelilunga leMDC wakhontesta under iMDC eyayikhokhelwa ngalesena sikhathi nguProfessor Wolfman Ncube singakafomi iMDC Alliance so uSindiso ube lilunga lomzabalazo ngakufaka ngaleyo ndlela ube ngeke simkhiphe ukuthi ulilunga lomzabalazo lokho asingeke sivumelane lakho engabe engazange waba lilunga leTRC ngoba into entsha efonyiweyo kodwa wanominethwa ngabantu ngoba wayengasoke ale nxa abantu sebemnominethile ngoba babekwazi ukuthi laba abantu bemnominetha uSindiso lilunga lomzabalazo okhangelele ukuthi abise inguquko elizweni laseZimbabwe ngalokho bamnominetha ngento eyodwa ehlukeneyo kulokuvuma inomination so ukuvuma inomination kumbe ukwala inomination bese ukuye like anybody else ukuthi engala ngezizathu zakhe azifakileyo hathi ukuthi bengasolunga lomzabalazo ube lilunga lomzabalazo ngiyakhumbula sisigijima sisonke ngiyakhumbula sisenza ama forums sonke sishare same platforms kuma debate kusese laBulawayo agenda uSindiso ube lilunga lemzabalazo ofuna ukuguqula akula muntu ongayenza iphutha nangu yana uProfessor Love Momaduku uke walenza iphutha wadirejestwa wakhitshwa okuthini amele abantu so lanxa lokho kwenza isehlakalo esinjalo sayehlela umfowethu njengoSindiso Mazibisa akumelanga kube lihlazo
Hello ke ngumnumzana Sengezo Chabangu isiphathamandla sebandla lesi-CC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote lenkulu
Asambeni madoda siyovota
Uhulumende weLebotswana uthi akasuze angezelele iholo lezisebenzi ezendlini eziphiwa iholo elingaphansi kwamadola eMelika alikhulu ngenyanga i-$100. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu umqondisi Dube eseHaburon kweLebotswana.
Umphathintambo obona ngendaba zezisebenzi kweLebotswana unkosikazi Anna Mukheti uthi uhulumende wakhe asoke ayengeze iholo lezisebenzi zezindlini okwakhathesi iholo leli lime kumapula adlula nje kunkulungwane eyodwa i-1084 pula okuyimali engaphansi kwekhulu lamadola emelika Mukheti uthi isizathu sokuthi uhulumende wakhe engakhuphula iholo yikuthi abasebenza endlini ngabalandleko eningi efana lokubhadala lapho abahlala khona kanye lokuthenga ukudla
udirisa motakasi wamolapeng haduyele rente uhaduyele motakasi haduyele
Ababhadali irent abathengi kudla abathengi amandla kagetsi lokhu kutsho ukuthi iholo labo alinandleko eziningi
kodwa inkulumo kaMukheti isolwe ngabamabandla ezombusazwe aphikisayo kweLebotswana besithi abasebenza ezindlini labo balezinye indleko ngakho kumele iholo labo likhuphulwe omama abezimbabwe baseBotswana bafala lonkosikazi Bonganang Mdlongwa labo bayalisola inyathela lokuthi kungakhwezwa iholo
vele yona indlela umama lo akhuluma ngayo yiyo ebonisa ukuthi abantu basebunzime baphila nzima abantu bayagqilazwa ezindlini lapha ngenxa yokuthi umuntu uyabe umsebenza nxa evele wathi ufuna umuntu we stay in kumele abekwazi ukuthi uvele uzosebenzisa amanzi akhe uzosebenzisa amagetsi akhe sile family sile mizi konke okwenzakala emzini wakhe akwenza emzini wakhe yena ngemali ephezulu ayiholayo thina sikwenza ngemali yona le encane abasinikeza yona
uqhubeke SCT kunzima ezindlini ngoba uphiwa imsebenzi eminingi kodwa iholo lilodwa njalo liphansi
njalo futhi imsebenzi yakhona uthola ukuthi uyabuqhatshela imsebenzi stay in ukuthi kuthiwe uzosebenza abantwana kodwa uzathola ukuthi sokufuywa lenkukhu ngokuthi wena uvela ngaphandle kwelizwe iningi labantu abasebenza ezindlini abavela phandle kwelizwe njalo i stay in umuntu ovela phandle kwelizwe ngeke afika afuna indlu yokurent ngaleyo mali angabhadala i rent angeke abhadale i rent aba appreciate batshengisa ukuthi aba appreciate lokho esibenzela khona abantu labo
le imbono njalo eka nkosazana sinikiwe Ncube ohlala eGauteng othi kulokuncindezelwa kwabanye abasebenza ezindlini
loba kunjalo mne wethu umuntu phela ekhaya le uyave bhadala i rent umntwana efunda abantwana babe befunda ubhadala i rent abantwana bayafunda i 1000 is not going to be enough phela umuntu lona imali uyabe sesebenza ukuthi ahambise yonke imali ekhaya akula mali asala layo
ukhala ngokuthi umama abasebenza gadalala kodwa iholo lingahambelani lo msebenzi
omunye akutshela ukuthi ngikhangela umntwana ngiwatshe ngigezise ngipheke ngiklina endlini bona okwabo yikufika bedinga ukudla so umsebenzi wonke lo ukhangelwe ukhangelwe ngumuntu enalo ukuthi waholi 1 point something yena leyo imali le incane kakhulu bona unganazelela bona abantu besitole nabafuni futhi imsebenzi yezindlini
udaba lolu kade lufike edalele parliamente lapho amalunga amabandla aphikisayo aswele kakhulu isiphatho sabasebenza ezindlini ikakhulu iholo labo bathi uhulumende kumele azame ukukhuphula iholo lekumapula ayinkulungwane lengxenye i 1500 uma kuthiwa osebenza endlini uhola imali encane abanye abezimbabwe bayesaba ukuyabika kwabomthetho uma bengaphathwa kahle ngoba bengelancwadi zokuhlala kumbe ukusebenza kwele Botswana ngumqondisi Dubo wendaba ze Studio 7 isabron kwele Botswana
Ivandla lesisisi lithi kumele uZulu wesigaba semandebeleni akhumisane umlotha abambane ukuze enelise ukunqoba ibandla lezanu PF. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi abantu ikakhulu abesigaba semandebeleni bayaxophana kakhulu betshelana amagama ngoba bengamabandla achiyeneyo. Umafa utshele Studio 7 ukuthi kumele abantu balesi sigaba behlise umoya ukuze badonse ndawonye kulokuhlala besolana bethukana.
Mahlabe Zulu ibandla labantu iSizwe Coalition for Change ethungamela ngubaba uAdolf Chamisa sithi sifuna ukuqondisa indaba ezihluphayo esingathi ngumhlahlandlela we-2023 elections. Okokuqala sifuna ukuchasisa ukuthi cha ama opposition political parties wonke ayafanana ngoba abindana lezanu PF. Okwesibili sithi thina si thanda ukubeka mhlophe ukuthi asibindani lamanye ama opposition bemancinyani bemakhulu bemadala ama opposition wonke siyawaphakamisa sisithi injongo yabo bafuna ukubindana lezanu bayikhuphe constitutional kumbe ngama opposition akuma ward akuma constituencies akuma regions thina sithi injongo yabo la athi iyafanana ngoba i-objective noma esifuna ukukufeza yikukhupha izanu embusweni. Ngalokho sibona kungani siqeda isikhathi sithethisana sibindana sikhozana singalalela ama-radio sibona ngani ngapha ngakithi sikhozana suku zonke uma siphiwe ithuba lokukhuluma i-Studio 7. Ungakhali singalalela same section uhlelo esishoneni aba alukukhozana njengamabandla aphikisayo bonke baqondana lezanu PF anzake ngizwe ngitsho kwenyilanga besithi lo lalo kalunganga lo lalo baphonga ukuthi bonke ncatsha izanu PF yiyo esibulale umbuso ukukhululeka lenotho yethu ngapha siyalalela nsuku zonke ku radio yabantu Studio 7 esipha ithuba ukuthi lati sikhulume yikuya ngi sibambisana sithi njengebandla mayuyu ayilale ngenxeba kulezi gwenqa zomlomo yiko sonke siyafanana asichintshenini sibone ukuthi amabandla angapha esintwini akhuluma limulunye sibe sesithatha amala amanye amabandla avela kwamanye ama regions sikhulume lawo sibone ukuthi singabamba njani iqaba leli likhulu kakhulu
kahle kahle kuyini okubangele ukuthi lethule lumbiko
Ngoba mbona ngani isikhathi esiningi ukuthi sihlale phansi sifeze umzabalazo ukuthi singabamba kanjani ikuhoza mina engikhulumela ibandla labantu iCCC sithi singabantu banye silenjongo yinye sihlupheka sonke akula muntu esintwini ongazange ibulawe isihlobo igukura hondi ngalokho asibambaniseneni kwenzela ukuthi aphe sivota singayiwinisi iZANU PF sibona kwezinye indawo ngo 2018 iZANU PF yayiluze 15 constituencies kodwa ngenxa yengxabano esilayo yacina isiwina yoni ile minority ngalokho sikubonile enka South sakubona kubulawayo South lezinye izindawo lezo ukuthi singahlanganisa lapho esesile two candidates noma esile esadabulana ngamabandla ethe opposition izano yayile minority kodwa yagcina iwina
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo
Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi amapolisa eMaswingo abophe amadoda amabili uNelson Matsange loFrank Dirivani abacatshengelwa ukuthi badala amacala obusela lobugebengu adlula amachumi amabili lanhlanu 25 kulesi sigaba. Iphephandaba lobulembu be-internet lezimlife.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wahlangana losiba lukhulu womanyano we-Commonwealth unkosazana Patricia Scotland kwelengilandi wamtshela ukuthi kumele aqale alungise udaba lwelungelo loluntu andubana eleZimbabwe libuyiselwe kumanyano we-Commonwealth. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani ngiyabingelela endlunkulu esenza kithi samandibele. Cela sizakithi sihlanganeni siyahlupheka bafowethu, odadewethu, bazala abasizanayo bayahlupheka sihlanganeni madoda. Becela ngosehlisayo undodana Evans, umzulu kwamasuza, phansi ejolojo. Cela umthokazi uhlangane konakele.
NgiseStudio 7 sakubona mseka sakazi igama lami nguBeauty Moyo. Ngicela usizo ngesizalwane saseZimbabwe ngablokhelwe i-ID yami. So ngicela usizo lokuthi inga-unblockwa njani ngoba dala ngiloko ngilwisa ngena lapha e-police station kodwa usizo kanilutholi ngicela usizo
qum shelele siyabonga abantu bakithi siyabonga into nje engiyibongayo ngibonga nina Studio 7 ngokusisakazela day and night ukuthi sazi ukuthi vele singaphi siyaphi sisuka lapha siyanga engikucela nje ukuthi abantu beke belahle lolu kolokuthiwa olwe division lokuthethisana vele noma ungathethisana noma ungayenzani akula nto ozayiyakha into eyakhayo imoya emibi ukuthi bebulalane imoya emibi ukuthi abantu bengazwani into efunekayo laphana ekhaya ikukhipha iZANU PF not ukukhipha amashoni no i-translation yethu ithi kufanele ukukhitshwe iZANU yiyo ecindezela ilizwe amashoni hhayi ayisiwo wonke asehlukaniseni noma ungathi mina ngilishona kulungile ngoba umuntu kaNkulunkulu into engikhala ngayo yena lokuthi abantu siyayehluleka ukuthi sikhulu ukhulumile straight ukuthi ukhulume into ejekileyo. Ngiyacela nje ukuthi abantu ake silandeleni amasiko, siyazi into eyindlela. Ungathatha uthethela kwenyoni angikwazi ukuthi uzakulungisa ngayo, ngoba uyabusuthethe usiko lwento ongayaziyo ukuthi uhambe usithi wena uyilokhu, wena uyilokhu ongayisiyo umuntu ngubani. All people were done by God. Thank you very much. Thank you.
Okay. Salibonani basakazi weStudio 7, ngiyalibingelela labalaleli. Sibe sesithi congratulations kumayelo movement abawinileyo, laba bathe badliwa lingalahle imbeleko ngokufelwa. Sitshayela omama ihlomba, omama abangenile ngobuningi, liqine makhosikazi amahle. Hayi omama nxa besenza so kuyajabulisa, liqine kakhulu phela, lisebenzele iphathi ukuze siwini kakhulu ngapha emathabheland. Hayi emashonaland, hayi emashonaland sebebhildize lo gift lingabesabeli. Bona umnanga ake ngaqambiso iday okhethu. Aliyakwazi ukuthi vele eZimbabwe sikaze silanda ama-elections kuze kugcine sokusiyavota, abantu bengakwazi ukuthi bavotaneni kusemnyameni. Luvalo uzamile umnanga kukhampeni emashonaland, bazama ukufaka ama-primary yazo, bathi bona kule 87,000 ama-sales. So bakwazi phakathi kwe-87,000 ama-sales, iZANU-PF le 3.5 billion abantu kulawo ma-sales. Bathe bevota kathesi kuma-primary babona abantu abavotile abafika yona 50,000. So konke khona lokhu izinto ezimtshayisa ngekhanda. Cinanini lana emathabhelilendi lenjile emashonaland abangasavumi vele iZANU-PF. Noma ezalufaka lolu langa lokhethu esadicide ukuthi yenze njani, njengoba siyeza ukuthi ifazi lethunyiwe banikwe 10 billion ukuthi behambe bekhampenele iZANU-PF ama-CIO. So liyakwazi lani ukusebenza kwama-CIO. So nxabe lingenele emzineni udobhayi dokumenti, nanzelele ukuphendula, linanzelele vele into eziningi kakhulu, ngoba liyabe lingakwazi ukuthi bangena besenzani, ngoba bangena belabantu beZANU-PF elibaziyo. So naliyabe lingakwazi laba abanye elingabaziyo ngama-CIO, ngoba bephinkalakatha imali lani liyakwazi ukuthi imali impande yesolo. Asiqine nini singathengisani emathabhelelendi bakithi, sifile kwakwana ngegugurawundi kathesa kubanjwana abantu bekhiphe iZANU-PF. Ngiyabonga.
Basakazi livuka njani, livuka njani Studio 7. Abantu bakithi kumele batholise ulwazi ngobungozi bezanu, kakhulu emakhaya. Emakhaya kumele batholise ulwazi olugcweleyo ukuthi balalele ilokhu zeninyuzi zefeki lezi ezezanu lezi ZBC. Ma usuzothola umuntu isifemili kamgabe balemaplaza afika 21. Usunanzelela ukuthi uIan Smith kungenzeka ukuthi wayele plaza eli-1. Iplaza eli-1 lelo uthola ukuthi laliseza ngcono, lilethela abantu ukudla.
Sanibonani, sanibonani kwi-Studio 7 basakazi bethu nonke nabalaleli be-Studio 7. Bona ubulisayo-ke lapha ngumuntu alikhumalo ngilani egoli bakwethu. Hhayi engingakho-ke namhla lapha yile uma ekhulunywa ngulusisi ohleli ikhuluma lapho kuStudio 7 maviki wonke, ethi yena lonyaka i-CCC ifuna ukuthi igcwalise ama-candidates amashona iMathabeleland yonke jikelele. Hayi lokho ke akumangalisi, yindlela vele i-CCC esebenza ngakhona. Uyona umthetho wamaNdebele iyawazonda. Awuboni ngitsho nemhlanganweni yayo ye-CCC abantu abafana nabo Welshman Ncube lezinye ikhulu zamaNdebele sebakhetha ukuthi bangasa khuluma emhlanganweni ye-CCC. Angathi uyasukuma uthi uyakhuluma uWelshman Ncube, bamlengise, kodwa kungakhuluma abantu abafana labo Kambalani, abantu abafana labo Magalela Mafa noma uBiti bayalalelwa. Abantu abafana labantu besiNdebeleni uma bekhuluma emhlanganweni ye-CCC bathathwa njengabantu abangaphelelanga emakhanda. Asimangali thina, yenye indlela yokuzama ukuletha igugura hundi ngenye indlela kucindezelwa thi, kodwa lakho khonokho kuzehlula ngoba la i-ground yehluleke ukuthi babulala amaNdebele iwaqeda. Sasicabanga ukuthi izabaqeda abantu, kodwa basi uNkulunkulu ekhona abantu bonke bakhona. Siyabonga.
Studio 7 nenja. Hayi siyamuzwa uJoseph Chuma uthi abantu babothi ubaba uMnangagwa bengamani bethu uMnangagwa. Hayi kuZANU-PF bakithi siyazi ukuthi vele uMnangagwa mayeke waphuma elizweni waya phandle, okusalayo maye buya fuze abaholi bethu esibathembileyo abendlu kamthwakazi obaba uGawule nabo Joseph Chuma bekhulume into engekhoyo. Alikho ibandla okuthiwa liyahlala lona lingelenza kuhle kokuphela lingakaze besolane. Siyaye sibone khona la ku South Africa abantu be-ANC eliyilibandla elibusayo yibo
abaqala ukuzisola bona, yibo abaqala ukubambana ama mistake bona, yibo abaqala ukubamba u president i mistake bona, engakabanjwa ngamabandla aphikisayo, bevele bemtshela ukuthi ma that's why ubona ama president amanenge South Africa vele ma engenzi kahle, kabalinda ukuthi ezeze kukhutshwe ibandla eliphikisayo, bona abebandla lelo libusayo bayamkhipha. Kodwa kweZimbabwe yikuthi eZimbabwe omunye lomunye ucabangela isisu sakhe bantu, kekho ocabangela ilizwe. Ngabe bakhona abacabangela ilizwe vele? Ngabe akukho lokho esikubona kuyenzakala?
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amapholisa edolobheni le-Allen esigabeni se-Texas aseveze igama lomuntu odubule wabulala abantu abayithoba minwembili emall okuthiwa nguMauricio Garcia. UGarcia ube leminyaka yokuzalwa ngamachumi amathathu lantathu, laye wadutshulwa ngamapholisa wafa. Kuthi ngesonto kulabantu abayithoba minwembili abafileyo ngemva kokuba imota ebitshayelwa ngesiqubu ingenele abantu yabageca. Umtshayeli ongakavezwa igama kumbe injongo yakhe yokwenza lesi sihluku ubikwa laye elimele, njalo usesibhedlela. Kwelunye udaba lwezemelika, ucwaningo olusanda kwenziwa luveza ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump ulakho kunqoba umongameli Joe Biden. Ukucubungula lolu daba ke sizwe ingxoxo esiyenze lo mnumzana Dan Moyo.
Well, ama Republican, I think bona vele mthetho wabo ba confused. Okokuqala sizobabona besiba banenge be challenger i presidential ama primaries e presidential. Sakubona kusenzeka ngo 2016 lapha babefika around 24 and all they did was quite one way u Trump ukuthi abe nguye ogcina isiba i nominee ya ama Republicans. Siyababona njalo futhi bephinda bekwenza futhi khona lokho ukuthi why afundi ngani asazi. I-base yona ikhanya ungathi ilokhu iqinile ngokufuna uTrump. So laba abanye abaningi laba okuzoyenza nje ukuthi bazodiluta ivote yama-primaries uTrump agcine winner futhi, ngoba besehluleka ukuthi bazwisisane badinge i-candidate eyi-one abavumelana ngayo wonke i-challenge uDonald Trump. Yiyo mina nje indlela engibona abangaba le ndlela yokuthi kube lenye inominee engayisiyo uTrump, ngoba kungaba nguTrump vele uBiden uyawina futhi, ngoba abantu vele uTrump abamfuni, ngoba watshe ngisukuthi i-leadership yakhe yayisihambisa ilizwe ku-direction e-wrongo kakhulu, i-isolationist direction, lapho i-United States yayisiluza, yayisilahlekelwa ngamandla elawo umhlaba wonke jikelele.
Kona kuma-Republicans ubona ngani ozaphuma abe nguye ozancintisa engaba engubani, njengoba kwakathesi siyabona ukubana umnumzana Donald Trump nguye ukhokhelayo kodwa ukhanya olendubo zakhe ezimbalwa ezingagcina zibangela ukuthi engancintisi. Ubona njani wena lo?
Khona manje engingathi ngama top contenders esiwabonayo nguye uDonald Trump, bese ukusiza uDeSantis, I think bese ukusiza lo governor weNew Jersey lo okuthiwa nguSonunu, uVice President Pence laye ukhona kulawo bantu abaphezulu esikhangele ukuthi bazocontesta ama primaries awama Republicans. Kodwa esikwazi ukuthi i-base yama-Republicans ilokhu igcizelele itenta ku-Trump, and kuzo need ukuthi la amanye ama-Republicans ahlakaniphe ukuthi bawine against uTrump. Siyazi ukuthi uTrump njengoba usisho ulendubo zakhe eziningi, ulamacala amaningi athethwayo khona manje ezinkantolo ezihlukeneyo. Ulecala eGeorgia lapho ayethesa icala lokuzama ukutshontsha ama-elections ka-2020, ulecala eNew York aletheswayo olodaba lwamabhizimisi akhe, ulecala elinye esilizwayo lokudlwangula aletheswayo khona manje lisemakhosi njengoba sikhuluma. So uTrump eventually amacala laye I'm sure ukuthi elinye lakhona lizonamathela and kuzoba nzima ukuthi a contest. Kodwa in the meantime ama Republicans ibase yabo ilokhe ibehind uTrump. So sizobona ukuthi azohlakanipha yini amanye ama challengers la, especially DeSantis ungathi nguye ngathi ule chance kakhulu ukudlula abanye. So sizobona ukuthi bazohlakanipha yini ba unite on one candidate is a challenge to Trump. Hayi ukuthi bangene bebaningi befika ama 20 something.
Hello ke ngomnumzana Dan Moyo ingcwethe ecubungula izombusazwe obekhuluma icingweni le Studio 7 ese Virginia ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko ebezikhokhela. Ukhetho soludumela emansumpeni kodwa ibandla le-CCC lokhe lingakakhethi abazalimela. Uhulumende weleBotswana uthi akasoze angezelele iholo labasebenza ezindlini abaphiwa imali engaphansi kwamadola eMelika alikhulu ngenyanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Gande.